sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Ngali vuka njani izulukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni po studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 25 zikumfufu 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje likhefu elafakelwa ukutshengisela kusolwa amazwe angentshonalanga ngokwethesa izijeziso zenotho inkokheli yebandla lezano PF.
So izitezo zomnotho lezi zikhona izinto ezenze amakampani amaningi ahlala phansi esiloku ukuthengisa amabhenki aweZimbabwe angenelisa ukusebenza lama mabhenki amazwe lawo lamabhizinisi engavunyelwa ukuthi basebenze leZimbabwe.
Kodwa abanye bayasola ukutshengisela lokhu besithi kuchitha nje isikhathi kuphela.
Uzi umuntu yabanjwa namhla kusasevuke sekhuthiwe. Ukhangele onasa ezabo command agriculture zona lezi zidliwe ezadliwe, but still thina sabelokhu esiblema ama-sanctions.
Kubanjwa indizamtshina yeZimbabwe kwele South Africa ngenxa yokungabhadala isikwelede.
Bekumele ukuthi ngesehlakalo esinjengalesi babe lamahloni bazinuka amakhwapha. Manje njengoba navele sibazi ukuthi abantu bezano ngabaphangi abahuquluzi, akumangalisi nxa izehlakalo ezinjengalezi or izinto ezinjengalezi zisenzakala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla likhefu elafakelwa ukutshengisela kusolwa amazwe angentshonalanga ngokwethesa izijeziso zenotho inkokheli yebandla lezanu PF. Lesi isinqumo esasekelwa ngumanyano weSADC lowe-African Union. Kodwa kulalizwe elikhanya lizafola lamuhla njengalokho okwakukhangelelwe lanxa amanye amazwe afana leSouth Africa, leTanzania, eza tshengisela ezigodlweni zabameli bawo emazweni achiyeneyo. Ukutshengisela kwalamhlanje kubikwa kuzachitha imali edlula izigidi ezine $4 million. Kubikwa kuzaba le micimbi echiyeneyo ilizwe leZimbabwe lonke. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli webulilima West edalele parliamente umnumzana Dingu Muziphuthi oyibandla lezano PF. Othi abahlali bebulili imali mangwe bazafola idolobheni le-Plumtree lakwamanye lakwezinye indawo lamhlanje, njalo yena lamanye amalunga ebandla lakhe bahle basala eHarare ngemva kokuphetha umsebenzi kuleli dale besenzela ukuthi bafole labanye babo edolobheni leHarare.
Nxa sikunanzelela abantu bakithi bahlala emaphandleni, ngakho-ke kuba lula nxa sithe sonke nabebulima isla lelibulima West sahlangana endaweni eyodwa satshengisela njengabantu abavele behlala bonke nje. Ngakho-ke ngikhuluma kanje kuzaba nokufola okuzakwenzakala etown ePlumtree, kube nokufola njalo okuzakwenzakala endaweni zathuzeletehanga usiya eBhagana. Ngikhuluma kanje dadewethu, ngisanda kuqeda umsebenzi wePharliament. Kangihambanga ke ekhaya namhlanje. Sonkeni nje singabameli bendawo ezijiyeneyo kudala lephalamende sikhonapha sibe ngabazafola sitshengisela siphethe uhlelo olokusekela kakhulu umongameli welizwe ubaba uPresident Edini Nangagwa ukuthi ancediswe ukwenza ilizwe lakhe lizwakale njengalokhu asekwenzile ukuthi amazwe aweSADC amamukele ukuthi liqiniswa ama-sanctions sevulele ilizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye basola bathi lokhu yikucatsha ngomunwe nje ngoba ziningi izehlakalo zenkohlakalo ukuhulumende okumele azilungise ezingalakwenza lezi jeziso.
Dadewethu, kulento okuthiwa yipropaganda emhlabeni eyokuthi nxa kusenziwa olunye ulutho omunye uyabe senza olunye ulutho oluphambana nalolo olwenziwayo. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi ama-sanctions abuya eZimbabwe ngo-2002 lango-2003 izidera ngumthetho okhona uparlamenti ye-America owavotelwayo ukuthi kunikwe izijeziso zomnotho phezu kweZimbabwe ngemva kokwabela abantu bayo umhlabathi. Ipanitshwa ukuthi iZimbabwe ingayekelwa injalo izaba lokufundisa amanye amazwe e-Afrika amaqhinga wokulwa ulwela lokho kungokwakho ngesikhiwa kuthiwa yi-domino effect, hence the punishment. So izijeziso zomnotho lezi zikhona, izinto ezenze amakampani amaningi ahlala phansi esile kukuthengisa amabhenki aweZimbabwe angenelisi ukusebenza lama mabhenki. Amazwe nawo lamabhizinisi bengavunyeli ukuthi basebenze leZimbabwe. Ngo-2003 owayemele i-America ngaleso sikhathi owakuthiwa ngu-George W. Bush wakhuluma ngamazwi akhe kuthethethwa izijeziso zomnotho phezu kweZimbabwe. Wathi Zimbabwe has become an unusual threat to America's foreign policy. Wathi owayelikudale le-Senate okuthiwa ngu-Chester Crook wathi we should remove ZANU-PF by making the economy scream. Kodwa asichongo ukuthi akula busela obukhona ebantwini lapha nalaphayana okuthiwa yi-corruption ngesikhiwa.
Alo-ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi, ummeli webulilima West edale lephalamende engowebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusenjalo, iningi labantu lithi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo oluntu, alwisane lenkohlakalo ephakathi kweziphathamandla zakhe andubana kukhulunywe ngokwesulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa iziphathamandla zebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano labo. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Unkosazana Lungile Masuku isakhamuzi seGwanda uthi urhulumente weZimbabwe kumele aqale azinuke amakhwapha alwisane lenkohlakalo eselizweni engakakhaleli ukwesulwa kwezijeziso lezi.
Asiqaleni sikline indlu yethu ngapha singakakhulumi ngokwama-sanctions. Kade singakhangela izakhi yona leyo iyaqalisa ukuthi ibambe ama-corrupt officials. Uze umuntu uyabanjwa namhla kusasevuke sekhuthiwe. Ukhangele onasa ezabo-command agriculture zona lezi zidliwe zadliwe but still thina sabelokhu esiblema ama-sanctions.
Amazwi akhe asekelwe lilunga lebandla le-MDC umnumzana Thandeko Zindimkandla othi izijeziso lezi zaba khona ngoba kwakukhona okumele kuqondiswe okwase kuphanjanisiwe.
Ngakho-ke nxa amalungelo lawo elokhu esephulwa nsuku zonke abantu betshaywa benyamalala bebulawa, kangiboni ukuthi isibili kulo muntu ongaba nenhliziyo yokuqhubeka esincede. Izijeziso zenotho yikutshela laba babusayo abaganga abaxhwalileyo ukuthi yilani umkhuba wenu lo omubi.
Umnumzana Malaki Nkomo yebandla leZANU-PF uyakulandula lokhu. Uthelebhilithani lethula lezijeziso njengendlela yokuphindisela kulandela uhlelo lukahulumende lokuthi athele abamhlophe umhlabathi.
Ukuba khona kwama-sanctions lokhu sokuphambanise impilo zabantu abaninginingi, sokuphambanise amabhizimusi aleli lizwe lakithi kweleZimbabwe. Ngoba ukuthi abantu bazi baphile ikubana belabudlelwane lamanye amazwe, ngoba awungeke phela uthole yonke into elizweni lakho. La ma-sanctions okuthiwa akhona izijeziso zenotho lezo, ngokubona kwami nabona kwizijeziso ezivele zingafanelanga ukuthi ngabe zikhona. Bajezisele ukuthi indaba kuna basukume mama bathi bafuna umhlabathi wabo.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi iloba yiliphi ilizwe lilakho ukuzikhethela abangane, kungakho leBrithani leMelika akalacala ngokwethesela eZimbabwe izijeziso.
Kufana neZimbabwe nayo ilelungelo lokusho ukuthi sidlelana lobani ngezizathu ezithize, kasidlelani lobani ngezizathu ezithize.
Unkomo ugcizelele wathi urhulumente wakuleli kumele ahloniphe amalungelo ezizalwane zeZimbabwe.
Indaba yama-sanction le ikutshaya igabha nje elibanga umsindo kungela lutho olwenzakalayo. Abantu beZimbabwe bayahlupheka, bahlutshwa kakhulu ikungaphathwa kahle nguhulumende wabo, kabahlutshwa ngama-sanctions.
Urhulumende wakuleli uyethule isinqumo sokuthi kusasa mhlaka-25 Mfufu kube likhefu ukuze abantu bengayi emsebenzini ukuze bathole ithuba lokutshengisela bekhonona ngobunzima obudalwa yilezi zijeziso. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Ncube. Lokhu sikudaba lunye. Unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Obert Mpofu uthi uselahlekelwe imali eningi kakhulu ngenxa yezitsheso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla elibusayo. Umpofu utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi amanye amankampani akhe asebhidlizwe yizitsheso lezi athi zihlasela wonke umuntu weZimbabwe kungakhathalekile ukuthi yisiphathamandla sebandla lezanu PF kumbe ngumuntu nje mathupha. Lanxa elemelika lisithi izitsheso lezi zafakelwa inkokheli yebandla lezanu PF hathi ilizwe leZimbabwe lonke.
Lezi mali ezinengi okumalisayo ezabhalwe mina ipolosi ngirana marukuza namacompanies atourism, ama-lodges njalo lamabhoti athwala abantu ama-tourist, izimoto ezithwala abantu ababona inyamazana. Abantu laba babhadala ngama-credit cards avela emazweni, kodwa ukuthi imali yakhona nxa sikliwa khona lapho ekliwa khona bangabona ibizo lekhampani lelo base bayithatha imali. Lezi mali ezidlula amamiliyoni amaningi ezivalelwe ngaphandle, and ukuthi kugcina sekusuka kuzima ukuthi siqhathe abantu abaningi okumele sibaqhathe ngokuthi sasiqhathe abantu abaningi, kodwa sese abantu bebalutshwane ngokuthi izimali azilethwe elokuzeni kukhampani. Bake babone upelta ikhampani le ngekampofu kumbe ngekamizimpofu kumbe ngeke umuntu lo okuthiwa khona uyinkokheli eZimbabwe bayayithatha imali leyo. So kuba nzima ukusebenza.
Singathi imali le impofu ithathwa mbani?
Ithathwa i-American lokuzweni, i-State Department. Mali leyo ngathi lokuzweni yamadola wonke nxa yawusebenzisa amadola e-America ubhadala eni into ofuna ukuyithenga mbi kubhadalwa imisebenzi eyabibhadelele, njengokuthi ama-tourist ehlele emahoteleni ethu kumbe ahlala banika isevisithi. Nxa sikliwa khonale ngothi idola i-US dollars vele ngakibhadale ibhadalela isevisi eyenziwa ngaphandle, kumele idlule ku-State Department lapho ekliwa khona. Then bamayibona ukuthi imali iyake umuntu lo abamzondayo bayivala.
Singathi wena Mpofu ngwakho
nobufakazi bakhona, izimali zonke zethu ezivandile kuyabhalwa ukuthi amabhenki akutshela ukuthi hayi imali ibuyile sibili, kodwa kuthiwe singayirelease.
Singathi sibili ule mali eningi kakhulu, ukuthi ungabe ule figure sibili yokuthi hayi imali yami
imali iningi, almost 10 million.
Pho manje uzayithola zokutheni?
No, uzayithola njani nama-sanctions ekhona? And akasimi ngedwa, kulabantu abaningi ama-businessmen, ama-companies, ama-banks lawo uthiwa under sanctions ayiye bathathe izimali. Yikho amanye ama-banks avala khona ukuthi khona izibanzi zakhona zigcina sezivalele. Ukuthi khona ukuthi babulale vele i-business ethuthukisa ilizwe laseZimbabwe like in our case, njalo ediliza abantu abasebenzela urhulumente, njalo abakhanya bengabantu abakhambelana lombuso welizwe lelo.
So singathi-ke le bhanga yakho lena wawulayo ingabe yadilizwa ikhonokho vele?
Kulezi mali ngezimangalisayo ezabanjwa khonale.
Lo-ke ngumnumzana Obert Mpofu, unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esenyamendlovu esabelweni seMatabeleland South.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani yendizamtshina eZimbabwe ihluthunelwe indizamtshina yayo yinkampani elawula ukusebenza kwamagceke endizamtshina kwele South Africa phezu kwesikwelede esibikwa singena kuzigidi zamarand. Iziphathamandla zeZimbabwe zithi indizamtshina le ibanjwe yi-Airports Company of South Africa ngolwesithathu ntambama egcekeni le ndizamtshina ele Oliver Tambo International Airport. Le yiyo yodwa indizamtshina eZimbabwe esebenzayo ebiseselisebenza njalo ukuthathwa kwayo kuthiye izihambi zitshelwe ngamanzi egcekeni leli kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Aluba abakhokheli bezanu bebezikhangela njalo bezibona njengabantu abangabakhokheli abaqotho, bekumele ukuthi ngesehlakalo lesinjengalesi babe lamahloni, bazinuka amakhwapha. Manje njengoba navele sibazi ukuthi abantu bezanu ngabaphangi, abahuquluzi, akumangalisi nxa izehlakalo ezinjengalezi or izinto ezinjengalezi zisenzakala. Kodwa khona okwenzakeleyo kusitshengisa ukuthi indaba yama-sanctions le abalokhu bebhizi bekhuluma ngayo iyize nje indlela nje yokuzama ukuvika lokuvimba inkulumo yobomi babo lobuphangi babo asebenzile iminyaka yonke le bebulala ilizwe laseZimbabwe. Khona konke okwenzakeleyo kufanele ukuthi umhlaba nxa ukukhangela labantu bonke bakuzwisise ukuthi kusitshengisa ukuthi izanu yehlulekile ukubusa. Sokuze kulamuhla akulalutho elwenzileyo olungatshengisa ukuthi ibibusa ngokuqotho. Njengoba nakho kunje kathi siyazi umbuso lwabalawo ngumbuso abawuhluthula ngodlame, konke sebeyehlulekile ukuthi bakwenze, sebeyehlulekile ukuthi baphumelele kwezombusazwe ngitsho lezomnotho, sebevika ngokuthi bakhale ngama-sanctions. Iyo indlela engathi kufanele sikhangele isehlakalo lesi esesenzakele ukuthathelwa kwabo indizamtshina ngayo. Kusitshengisa okuningi ngezanu, kusitshengisa okuningi ngelizwe leZimbabwe ukuthi liphelile.
Inkampani yakwele South Africa ithethe lindizamtshina ngesikhathi uhulumende wakulelo lizwe ezabambana lohulumende weZimbabwe namuhla. Kuhlelo lokukhankasela ukwesulwa izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF. Utheni ngalokho?
Ele South Africa kalikaze vele layithatha indaba yezijeziso le eziphanyekwe kunkokheli zezanu umnankagwa labo bonke abaphanga asebenza labo. Alikaze layithatha indaba leyo serious. Ele South Africa likwenza konke lokho okutshengisela nxa liza kwenza kuyindlela nje yokubavala amehlo, ngoba vele eqinisweni ele South Africa nxa likhangela iZimbabwe libona ibusiness kuphela, imarket yokwenza ibusiness yokuthi inkampani zeSouth Africa zivule zinabe zigxile impande zakhe umnotho weSouth Africa ukhule uye phambili. Ukuthi ngokuqotho bazama ukuncedisa eleZimbabwe ukuthi izijeziso lezo ebeziphanyekiwe zisuswe, abalandaba lakho lokho. Eqinisweni abeSouth Africa bayakwazi ukuthi izijeziso ezikhona kweleZimbabwe izijeziso ezibunjwe yiZanu PF, labo bonke abakhokheli iZanu PF bebulala abantu kusukela ngo-1980 iKukurawundi kuze kuzofika nalamhla abantu asebebulewe langendlela izanu eluthe ngayo ilizwe yalichiya lithe bhazalala lilele phansi, ibeqhubeka nalamhla lokhu belokhu betshontsha konke abakwenzayo. Ele South Africa bayakwazi lokhu, inkokheli ze-South Africa ziyakwazi ukuthi izijeziswe ezinkulu ezukuzulu wonke waseZimbabwe, umntwana wonke waseZimbabwe, izijeziso zezanu ezilethwe izanu kuzulu wonke waseZimbabwe, kumbe ngithi umntwana wonke waseZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethi ecubungula izombusazo, ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilitane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi inkampani yakwele Russia ethiwa Union Wagons of Russia isilobelane isivumelwano sokuvuselela inkampani kaloliwe ye-NRZ. Lokhu kuza ngemva kokuba idale lekhabhinethi lesule isivumelwano sethenda esasiphiwe inkampani yezizalwane zeZimbabwe esihlala phandle kwelizwe eDiaspora Infrastructure Development Group. Iphephandaba le-The Independent lithi amankampani akwele China sesule isivumelwano semali edlula ibhiliyoni elilodwa kulandela ukuvela kobufakazi bokuthi iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zachaphaza imali eyizigidi ezilitshumi i-$10 million. Imali le yayimele isetshenzise ukwakha igceke le-Robert Gabriel Mugabe International Airport. Iphephandaba le-News Day lithi odokotela asebekhalele umsebenzi okwenyanga phose ezintathu. Bathi kabayithoniswa emsebenzini ngoba le mali yokuya emthethwandaba wezisebenzi vele abalayo. Njenge sengidedela emuva balaleli ngilichiye ezandleni zenu ye lisipha ke imbono yenu elisithumele yona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 kodwa ke siyalicela abalaleli ukuthi lingathuki njalo lisithumele imlayezelo engedluli i 2 minutes ukuze senelise ukuyifaka yonke emoyeni siyabonga
Sanibonani ku Studio 7 mina igama lami ngu Adolf Shaba ngilana e South Africa e Johannesburg. Mina into yokuqala engikhala ngayo ile match ukuthi abakhala ngayo xa kwizana PFF ufuna ukwenza imatch bayavunyela kwenziwa nje ngendlela abafuna ngakhona kodwa makungabani amaphathi lakhe MDC iYF ibifisa ukwayeza ama demonstrations kodwa bayala. Kodwa noma bengase bezama ukwenzana lokho ngeke kuze kubayenze bebe popular. Ndinto yokuqala wonke umuntu eZimbabwe uyakwazi ukuthi iZimbabwe ayibulawa ngama sanctions ibulewe yicorruption yezani PF labantu bayo kuze kufike lana izwe likhona yiwa abatshontshileyo idiamond yakomaranga ijontshwa ngama sanctions atshontshwa yibo kubo konke vele okwenzekileyo vele yibo abayenze iZimbabwe yasithola ikulaphe esikhona njengamanje ngibuye kule ndaba kaThokozani Khopi uThokozani Khopi ma kube uthunyiwe ukuthi ezodilize MDC kube uthunyiwe kwenzani one abanabantu abamthanda akanayo isupport ungenile kwi-election wahluleka abantu bazibonisa ukuthi bafuna abantu ukuthi abe umholi we-MDC sibuye kwenziwa i-congress bathi bamkhethile uChamisa angazi ukuthi usafunana kasichiye kasimele khatshana le ngoba uzobe lokhu ethi abantu bangahameza vele ngoba vele abantu bezimbabwe ngeke into ayenzayo ubeka nje impi phakathi kwakhe nabantu bezimbabwe uzabe sithi abantu bayamhlukumeza ethi uChamisa umthumela abantu akula muntu othunywayo vele into ayenzayo iyacaphula abantu abaningi kakhulu
linjani balaleli labasakazi beStudio 7 hayi siyaphila ye hayi imbono bakithi besikhalaza kakhulu kuzana uPF sure ngoba okwenzakalayo sikhala kibo ngoba yibaba phetheyo ukuthi ngabe bayabisela idola lisebenze le rand kubakithi abantu bephile esikho khona ngoba bakuboni abakuboni yini alikuboni yini ma bantu bakithi ngoba okwenzakalayo izinto iprice ichajwa ngedola ezitolo kathesi sebewathatha bethengiswa bethenga ngawo private ukuthi lihle livule ngoba kuyatshengisa ukuthi lehlulekile ukuwamisa kungcono kakhulu ngoba abantu ukuthi besebenzisa imali zabo ngokutshontsha angathi bayatshontsha akuright zamani shiwa kanti kwehlulane into nje lula nje ukuthi abanikazi bezimali kabayali ukuthi zisebenze lina yini liyalayo ukuthi sizisebenzise lina lilazo yini ezindlini kumbeni njalo vumelani imali lezi zisebenze ukwenzela ukuthi lizwe lithuthuke olayo lobebuya ebuyelayo uyakwazi ukuthi uzafike isebenze sizazicina ifike ebank number 2 zamani ukuthi likhulumela laleli jaha uthiwa nguJamisa shiwa likhangela ukuthi ilizwe liyawa ifa daily daily lithuli kuphela lithi kuyalunga kuyalunga akulanto ezalunga lingakhulumanga le lazwisisana kwabanjwana kwalungiswa abantu bebonke ngoba layo labantu abaningi khona kwaRoda adonsela muva ngakho liyakubona ukuthi kuyalehlula likhala ngamasanishini amaranda akhitshwe yomasanishini amadola akhitshwe yomasanishini akhitshwe ngamantu ngama uhulumende eZimbabwe ukuthi angasebenzi ebantwini sekungathi isikhathi samabhunu okuthwana kokuthwana umuntu avuzange natibia kodwa bona beyinatha yikho khona ukuyana phela ngoba lina liyawasebenzisa kodwa abanye liyabalisa Hayi ngiyabonga uMageza.
Ngiyabingelela kakhulu 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 ku Studio 7. Igama lami ngikhosteli. Hayi mina ngibona nje lokho kwezano okokuthi bebizisa daka ukuthi izoprotesta kanye nabo. Ikudlalisa isikhathi, badlalisa nemali. Ngoba yabona lama leaders we SADC la yiwo lahuquluza umnotho waseZimbabwe. Omnangagwa bakhipha wonke umnotho babanikeza imali kunina zami ukuthi abantu abayekhuluma labase-America bayekhuluma nabakuphi badlalisa imali. Khona manje yabona nango uThokozani Khuphe naye uyalwa ulwa nawoChamisa. Nabo Love Mo Maduku balwa noChamisa instead sokuthi ngabe balwa nezanu eyiyona eseyenze umnotho weZimbabwe walala phansi ngogedla. Asisela lutho kodwa bathatha imali bethenga amaleader, especially South Africa iyasibulala. Ifuna ukuthi thina amaZimbabweni sibe izigqila zabo, yonke into enhle siyibonele kubo njengoba manje nje badlala ngathi. Ngabe kuthiwa kukhona abaziyo ukuthi bake babona ukuthi kati South Africa le yiyo ekhokhela iSADC, eyiyo etshela amaleader wonke laseSADC ukuthi abayeze, yini belomona kangaka ukuthi iZimbabwe nayo ikizimele? iZimbabwe nayo ifuna ukuzimela phela abantu. uChamisa ukhethwe ngabantu, ama-opposition party aseZimbabwe ngabajoyina izanu ngoba siyabona ukuthi alwa naboChamisa, MDC kaChamisa. Abajoyina izanu one time, ngicabanga ukuthi uChamisa angaba bitha kunjalo. Asikuthi mina ngumlandeli wakhe kodwa uChamisa ngababitha uThokozani Khuphe, Love Mo Maduku abajoyina izanu bezama ukuthi mhlawumbe bengathola nabo amavoti bemaningi. Ngiyabonga.
Hayi, siyabonga lathi balaleli. Njengokutsho kwami, sicela lenze imilayezelo yenu ibe mfitshane. Inombolo +1 202 465 0318. Siyabonga. Direct from Washington, the voice
of America, VOA.
Okwamanje ke sikhangele ezenzakala lapha kwelemelika. Umgcinisihlalo wekomiti yezemithetho edalele Senate yeMelika, umnumzana Lindsey Graham, wethule amazwi okusola imizamo yamalunga edalele House awebandla lamademocrats yokufuna ukususa umongameli Trump esihlalweni ngalokho okuthiwa yi-impeachment ngesilungu. UGraham laye uke wasola uTrump kuyona le iviki uthi okufuna kwenziwa ngamademocrats kuyizeleze, ngakho kumele kusolwe nguZulu wonke. Kodwa amalunga amademocrats aqhubekele phambili ngohlelo lwabo lokucubungula izizathu zokuthi bengamxotha njani uTrump esihlalweni. Zabalazo, Slovo Lotambo, ingoma yamaqabane. Sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama. Ye, usasekuseni, hayi kuhlelo lokusena lukho, langesonto alukho. Luzaba khona ngomvulo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi libe lempelaviki enhle. Abayomatsha asazi le amatsha abangayiyo. asazi lakho khona ngapho, kodwa ke libe lempela viki enhle.